Ibhanga leli lethule umbiko izolo lisithi selithengise imali yamatshele edlula inkulungwane lengxenye yayo i-1500 njalo liza kwethula eyinye izinkulungwane ezimbili i-2000 kuyonale iviki. Kodwa umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association uthi imali le iliphupho nje ebantwini makhaza.
Umphakathi uyakuzwa ukuthi kukhona into okuthiwa ngama-gold coins njalo bakuza kuyinganekwane. Ayisikho ukuthi bayakwazi kuhle kuhle ukuthi ivele isebenza njani njalo itholakala njani. Bona nje nxa bekhuluma ngakho babekhuluma bezelelisa behlekisa ngakho ukuthi kambe kungaba yinto enjani. Okwenza kube njalo yikuthi ke imali le mbe singathi i-gold coin le ibonakala njengento yezicebi abayibo abazazithengela lelo golide, mhlawumbe kuyindlela yokuthi lelo golide balithenge ngemali ekhiphileyo balithwadike laba abalithwadika khona. Kube sekusenza ukuthi ngaleso sikhathi ke nxa sebethe bafisa bona ukuthi balitshintshe lelo golide mhlawumbe bathole inzuzo. Siyakwazi ukuthi sithe sicine ukuzwa sizwe ukuthiwa 1500 units kumbe singathi amagolide layo wathi ethengisiwe, njalo kusuka kuhlupha uzulu kakhulu yikuthi intengo yakhona efunakalayo o-$1800 usiya phezulu nxa umuntu efuna ukuthenga iyayifunakala. So abantu nxa bexoxa nje bayatsho ukuthi kambe singabe siyizibulo ezinganani ukuthi singathatha inkalakatha yemali engako sisiyathenga iphisinyana yegolide esingakwaziyo ukuthi iligolide ngempela, ngoba singakwazi ukuthi lenziwe ngegolide yini lelo khoyini. Kumbe njalo kuyathi mhlaso kuphambili phambili ukuthi hhayi lapho elasala likubambile yimali nje kumbe ligolide elingathi igolide. Abantu nje bakhuluma ngakho behlelisa ngakho bezixoxela kabakwazisisi lokuthi okukhulunywa ngakho kuyini. So yiyo isituation ekhona kuZulu ukuthi lanxa kungathiwa ngiyayithenga ngezimdola i-$800,000 umuntu yabe uyayithatha ngaphi. Njalo omunye kwanika umzekelo sokuthi kambe umuntu ngabe ngiyisibulo esinganani ukuthi sengithole imali engako engazayo vele ngiyibambe ngigijimele ukuyathenga ikhoyili mhlawumbe engangiphunyuka iciniwelele emgelweni yahamba lamanzi beyahamba lezikhukhula ezinye. So abantu nje ngamafithane yiwumbono abalawo bakubona nje kuyinto yezicebi abantu abaphezulu abantu abazama ukuthi bazigcine leyo mali ngolwazi bona abalalo kodwa uZulu engalwazisisi. Njalo le ntengo yakhona ayifinyelelwanga umuntu wonke nje ompofu. Abantu abampofu bavele kabacabangi la ngakho njalo kabazimagini besiba lalo lelo gold coin, ngoba intengo yakhona ikhathana kakhulu ukuthi uZulu ayifinyelele nxa ukhulunywa ngabo 1800 kusiya phezulu US dollars. Yimali ethusa umphakathi njalo even ngemali yeZimbabwe o-800,000 kusiya phezulu zimdollars, asiyomali umuntu wazana njengoba layo. So yikho ke begqiba ngokuthi lokho yikuthengiselana kwabantu abaphezulu abadinga esithiwa i-elitist approach to solving economic problems. So ngamafithane ke yiwo umbono kaZulu wakobulawayo, umbono kaZulu jikelele nje wemaphandleni iZimbabwe jikelele.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association.
Esikuzwayo ukuthi ama-gold coins amavendi amaningi awa afford nxa sikhangele intengo yakho iphezulu kakhulu. Yinto ezakholiswa izinothi lezi kodwa abantu bazana angeke baqoqe imali fika ngaphezulu yamadola. So ayinto nje abanikazi ithi basabe sikhangele indaba enambitha.
Asizweni umbono kamnumzana Masimba kuchewa ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Utho ukuthi indawo yama-gold coins engxenye ababethenga imali ama-US dollars ku-black market yiwo asebethenga ama-gold coins lawo. Kuyenze ngani singathi uyaphumelela kodwa i-2000 gold coins ayikho maningi kakhulu. So engxenye sebengalelisa amanye ayingu-2000 ama-coins azathengwa kodwa nxa kuyokuthi bafuna ukuthi abakhaza lawo bathenge abantu abalezimali ezilutshwana kumele silungise ama-gold coins angadulile. Uzabona ukuthi uhulumende ukulula ama-programs abaningi awe-construction njalo babhadala 50% ngama-zim dollars. So ama-companies anjengalawo azuza ama-contracts amakhulu yibo ababe nemali eningi ama-zim dollars abangayisebenzisa. Khathesi ukuthi
Ibhanga le-Reserve lithi iKomithi ye-Monetary Policy izaqhubeka icubungula ukuthi ingaluqhuba njani uhlelo lwemali le lona olwethulwe ngeviki edluleyo ukuze luphathise ukuthuthukisa umnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ikhonapha eWashington, ngingusithandekile Mhlanga.